So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukelayo emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 26 Mpalakazi 2022 ilanga le Boxing Day ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ilanga lekhisimusi elalonyaka belindikindiki ngenxa yokuvalwa kwamanzi lamandla kagetsi ngapha iningi lingasela msebenzi.
Vele, I don't agree with abantu abahamba beselebrate ngokuphuza utshwala. Uvele umuntu uyabeziphuzela utshwala, but abesethatha ilanga le-Christmas alenza azathi utshwala ilanga lokuselebrate. How do you celebrate uJesu Kristu odadiwe?
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni zithi lanxa indingeko zokuthi zithakazelele ilanga lekhisimusi bezikhona, udubo ukuthi leli langa emazweni liduma.
Kuyilanga nje elihle elibusisekileyo kakhulu, kodwa lapha eMelika ilanga lelekhisimusi liba too commercialize.
Kambe ukuqhubeka esikhundleni okuza kwenziwa ngumongameli Cyril Ramaphosa kungaba kusitshoni kwizizalwane zeZimbabwe ezihlala kulelo lizwe?
Nxa ungakukhangela umphakathi uyaphikisana ukuthi uRamaphosa mhlawumbe wenza icala kumbe kenzanga icala, kumbe inkantolo zizombamba emsula kumbe zimbambe emsula.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Elalonyaka belindikindiki ngenxa yokuvalwa kwamanzi lamandla kagetsi ngapha iningi lingasela msebenzi. Lona leli langa selithathwa njengelanga lokujabula nje kuphela kungela kukhumbula uNkulunkulu lendodana yakhe uJesu Kristu. Okuningi asikuzweni kuThuso Khumalo esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Ungezwa sokukhala lezingoma emsakazweni lasezitolo ezithengisa kutshiyeneyo, uhle wazi ukuthi ikhisimusi isifikile. Iningi lamaKristu baluqakathekisa kakhulu lolu suku lwekhisimusi ngoba besithi lusuku lokuzalwa komsindisi uJesu Kristu. Umfundisi webandla lamaZayoni uBishop Louis Guduza uthi indlela eqodwe yokunanza leli langa ikungena emthandazweni abantu bekhonza bebonga isipho esinguJesu osindisayo.
Mina vele I don't agree with abantu abahamba besele preta ngokuphuza utshwala. Uvele umuntu uyabeziphuzela utshwala, but abesethatha ilanga le-Christmas alenza azathi utshwala ilanga lokuselebrate. How do you celebrate uJesu Kristu odadiwe?
Kodwa ke lolu suku alusathakazelelwa ngamaKristu kuphela, sekulikhefu elithakazelelwa umhlaba wonke jikelele. Kanti ke ingoma zokuzithokozisa lamanzi amponjwana yikho ohamba phambili ngaleli langa. Ingcitshi kwezomdabu uMnumzana Sidumo Nyandeni uthi kuleqiniso ukuthi kuzwekazi le-Afrika ilanga lekhisimusi langa ngena njengesiko lesiKristu, kodwa ke okhokho iningi labo abangekho esiKristwini badinga indlela zokulithakazelela lelanga.
Emnyakeni lapha nabo obukhulu bethu sebemukele ukuthi sekunekhisimusi, bebesenza amadili ebeutshwala kuhlatshwa inkomo, kujatshulwe wenziwe yonke kuculwe yonke leyo nto, kuculwe ingoma zesintu.
Kodwa kakhona amanye amaKristu angalinanziyo leli langa. Umvangeli ozibiza njengombhalo weBhayibhili uMduduzi Mgutshini uthi abukho ubufakazi bokuthi uJesu wazalwa aleli langa. Ngokutsho kwembali yaleli langa etholakala engwalweni ezindweni eziningi kugoqela logwalo lomthombo olwazi iBritannica umhlaka 25 Mpalakazi bekulilanga elithakazelelwa isizwe samaRoma endulo uJesu engakazalwa. Ngalesi sikhathi bebethakazelela ukubuya njalo kwelanga ngemva obusika. Isikhathi ke lapho abebesenza khona amagigi kudliwa kunathwa lokuphanana izipho. Ngokutsho kwalo umthombo olwazi amaKristu aqale ukuthakazelela lelilanga njengelanga lokuzalwa kukaJesu ngenkuthazo yombusi wamaRoma uConstantine owenza lokhu ngemva kokuphenduka kwakhe esengumKristu. Umvangeli Mgutshini uthi ubufakazi obukhona yikuthi umhlaka 25 kwakulusuku lokuthakazelela ilanga okwakungesinye sezithixo zabesizwe samaRoma endulo.
Ukhangela kahle indaba le yeKhisimusi, abakholwayo labangakholwayo bayaluthokozela lolu suku, kumbe ngithi bayalucelebrate usuku lweKhisimusi, okuveza khona ukuthi indaba leyi isaseyimpica abadala, ngoba kumele kube lomehluko umuntu okholwayo lomuntu ongakholwayo ukuthi ulwemukela njani lolu suku lweKhisimusi. Xa ungathatha iBhayibheli lakho ulivule usukusela kuGenesis usiya kusambulo, ngeke uthole abantwana benkosi becelebrate lolu suku lweKhisimusi.
Inengelitho okuqakathekileyo ngalolu suku yikuthi amakholwa namakholwayo ikhefu leKhisimusi selibaphe ithuba lokuphumula, ukubona isihlobo labangane kanye lokuzijabulisa. Minister 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Kubeka isikhundleni okuza kwenziwa ngumongameli Cyril Ramaphosa kungakusichoni kuzizalane zeZimbabwe ezihlala kulelo lizwe. Enye inkokheli kahulumende wele South Africa egoqela unkosazana Dlamini Zuma labanye abanqotshwa kukhetho olusanda kudlula babesekela uhlelo lokuthi izizalane zeZimbabwe ziphiwe ama-permits. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, eyeZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Bongani Mkhwananzi, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Thina kithi njengeZimbabwe Community in South Africa, hayi kuyinto esizoyamukela, ngoba ukukhetha ukukhethwana kwabantu base South Africa kuyintando kaZulu wase South Africa, njengokubusa kwebandla lelo elibusayo nama delegate ngendlela abona ngayo umthungameli wabo ephethe ngayo. Kungakho thina sikwamukela njengoba nje kunjalo.
Manje ukukhethwa kuka Ramaphosa kuyatshengisa na ukubana amacala aweteswayo awalasisindo na.
Into esiyake sinanzelele thina ngeSouth Africa ukuthi kuyehlukaniswa izigaba zomthetho, ijudiciary, parliament neexecutive, ukuze kufike lapho ukuthi into ayidibaniswa, political affairs and legal affairs ziyehlukaniswa. So njengoba iANC yona yakhetha ukuthi akunga-adopta i-report ethi yena uRamaphosa mhlawumbe kungenzeka ukuthi wayese imithetho, kusho ukuthi khona yikho lokhu iANC ekukhethayo, andiyakuzwisisa ukuthi umthelela wakho uchoni njengebandleli busayo, ngoba ukubusa kule mithelela ehlukeneyo, ngoba nakho futhi ukubusa akusho ukuthi izinqumo zokwenziwa nje, kumele kukhangelwe izigaba eziningi zokubusa ukuthi kuchoni phambili.
Nxa ukhangele okwenzakalayo khona ngapho kwele South Africa, ungathini nxa uqathanisa lokwenzakala eZimbabwe emabandleni ikakhulu ibandla elibusayo? Kuyetshengisa yini ukuthi kulo mbuso okhululekileyo okantando kaZulu?
Khona kutshengisa khona ukuthi umbuso wentando kaZulu vele ukhona la South Africa, ngoba nxa ungakukhangela umphakathi uyaphikisana ukuthi uRamaphosa mhlawumbe wenza icala kumbe kenzanga icala, kumbe inkantolo zizombamba emsula kumbe zimbambe emsula, kumbe kusazophikiswana ephalamende, kumbe kuzokuphikiswana ephalamende, kumbe kuzosetshenziswa ipolitiki, kumbe kuzosetshenziswa ipolitiki ngodaba lwakhe. Kuyacaca nje ukuthi into yakho iqhutshwa ngokuphikisana nje hayi ngezempi noma ukubulawa noma ukuboshwa kwabantu abantu bahambile bafika ku conference bakhetha lokho abokukhethayo bavumelana ukuthi umuntu lo nguye abazomvuma ukuthi abe ngumsekeli wabo bamsekele abe ngumphathi wabo so kuyatshengisa nje khona ukuthi iSouth Africa yona isebenzisa democracy ekubuseni ngoba noma bengazwani enkulumeni ethize noma bengazwani ngomuntu othize akukho ukuba lodlame ngenxa yalokho kuba nje ukuthi into yakhona iphikiswana bahambe bayophikisana baqede baqhubeke ngemini ngokuphatha izwe labo
umnumzana Bongani Mkhwananzi isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa eZimbabwe community in South Africa ubeqoqa ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa
lo ngumsakazo we Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e Voice of America ese Washington DC chabo
Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp
Akoyo mama, yuko kome papa. We mama, senda zeti siyo yami. Akoyo mama, yuko kome papa.
Studio 7, siyabingelela ku Studio 7 linjani? Sakazi bethu abahle. Hayi siyabonga ukuthulela inyuzi ezimnandi. Hayi akukho esikuphawulayo silifisela iChristmas enhle kona ngapha emazweni.
Ngithanda ukubingelela ngilapha kobulawayo ngithanda ukubingelela abe Studio 7 konke labasakazi kuphela ngisithi khisimusi enhle kini lonke ngathi lengaba lekhempu elihle siyabonga
njani kusithi seve yaphela ungoma leyi eyirumba ezwakala lapha bathi benkosi ebishalo ngukristande mhla ka 23 kudisemba 23 December ekuseni enyezinzi zasekuseni leyi kule rumba lapha mabeqeda ukukhomenta abantu laphaye erumbi yanilimazi ezibindi manyishaba kamani kamani phela nje noma ningangithumela inbox infuli khala infuli please ngiyayifuna le rumba le khala njengamakanindo lai oyikwasa kwasa ayiyatshaya le rumba le manje tshaya in short
sibali sibali nobuwa nobuvuka bonke nolona bolunga veliyo abantu dala bembalenzela
Joseph and Street 7 have a branch and come on with Dube from Mr. Rensa Senkai. Hey, Archina, Semas, when that pass by the Gedis, when the Yiti, Gunzima, Gunzima, I asked Tarai Spoon said it is over Yiti, and to Tarai Spoon said it is.
Njani yazi malakhe inkomo ukhuluma ingathi akusho umuntu wawomthwakazi akusho umuntu wesintwini kungathi abantu abanengi besona ngento enziwa ngukhulumende ubandlululo olukhona lwenziwa abantu besintwini wena ubone ngathi uright ngokuncoma lokho kwenziwa ngukhulumende kuzoliphelela kwelinye ilanga okungapheliyo kuyahlola lizohamba liyohlala nabo khonale empumalanga laba bantu laba abesishabini abantu bethu bafeyila ez izikolo wena uthuku right khona lokho emaphoda kuqhashwe abantu benjiphumalanga wena uthuku right khona lokho amafemu obulawayo avalwa ahanjiswa khona lesozwele wena uthuku right khona lokho umgwaqo iqeda abantu bakithi ayilungiswa kodwa lempumalanga iyalungiswa wena uthuku right khona lokho iziphi izikole ezakhiwe eMadepeleland abangazitsho bathi bazakhile kodwa lempumalanga ziyakhiwa wena uthuku right khona lokho abantwana bethu bafundisa isishona into abangayaziyo emakliniki omama bethu babuzwa ngesishona into abangayaziyo wena uthuku right khona lokho zinuka amakhwapha malaki inkomo kuzokuphelela kwelinye ilanga
ngabe ninjani emsakazweni basakazi nabalandeli baka Studio 7 mina ke ngizothanda ukubonga kakhulu inhlelo elisidlalela zona ikakhulu lo hlelo odlale ngeSunday uthandeko Zintimkandla esinikeza ilizwe elincane ebelini eliyakha kakhulu ekhuluma ngama birthday ukuthi wena since wazalwayo uletheni abantu bayajabula na ngokuthi waba ukhona emhlabeni eyi bekungamazi amancane kakhulu but amazi akhayo amazi akhuliswayo bengithanda ukulibonga Studio 7 ngalokho and ngithanda ukufisela iChristmas enhle sengani nomnyaka lozayo 2023 ngaba muhle kakhulu kulela lizwe laseZimbabwe ngiyabonga kakhulu umsakazi
Seven kini longa mashabini kuti vungomo longa nje longa kuelele swangizi yakhala mina ukuzengisavale izimali kathi swangizi kuyilwele into yokuthi amazwali avale izimali kuyenzakala sengihamba engazangaqeda imali angisakwanisa ukuhamba ngenxa yokuthi imali iseSouth Africa yafisa ukuzohlala phansi kodwa uyangifuna ukuthi uyazi ukuthi ukudla komhlaba wakho kufuna imali ngicela swangizi kini longa mashabini ziprayike bengabantu ngibona ukuthi okwazi kuyikwini yalwelani kuthi abantu bayadefend hayikho ukuthi sithi siyakhuluma ngemali yethu bese kuthiwa siyakhuluma ngezombangaza sikhuluma ngezombangaza sikhuluma ngezimali esifanele sihole njengabanye abantu behola okuyisicelo sabe sikhuluma kini sibangilise ngoba siyazi ubuso benyoka noyese ewaqala inampunzi imaheba asuka lapho kwa-MTD so usigonga sikwazi ukuthi waqala hambe waqalele ukuzeni MTD usigonga siyamazi kodwa ubuso benyoka waqalele emaheba elokuzini yemaheba sasuka lapha sala MTD so sonke siyacela kuto konke bantu bese ngikhuluma labafowethu laba abaneni baziyo umpisi uhayina acela hayina liyisekende imali yami yasivalwa ku 2010 still manje ngiyasokola ngiyacela kini lonke hayina no Bowman waseplant uhayina ngazi ngowasekhesi nabanye labo maphosa ngiyacela kini lonke mahlaba lisekendeni ukuze lami imali yami itholakale lami ngifuna ukuthi lami ngidlelwe abantu bami selele zulwana selabantu ngiyabonga
Jabulisa lokho kwenziwa abantu beplant hayi siyabonga jabulisa ngathi izindawo ngezindawo ngagcina ulimi lwazo lugcine ngoba nje eZimbabwe akusishona nesindebelo akusemashona namandebelo ahlala lapho siyaziqhenya ngabantu beplant siyaziqhenya nabasegwanda nabafuna ulimi lwabo lube sezikolweni lungatshabalali aluhlale lukhona siyaludinga siyaludinga ulimi lezakhamizi bezigcinela indawo zabo siyabonga
Studio 7 salibonani ninjani ai tinasiyo pila mpela hula ntembi wapila njana vanyi wonke nje wonke sabo za tuzonko nkomo wakande wonke 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 nje wonke mablas wonke wachila njani ai tinasiyo pila ya siya pila mpela ai sikali zindavu zendezi ilisipa zona sili da mangani mafoni ilisipagile zona zimnandi hule nisuka ilisipagile mani ilisipagile zona nitala nimbali ilami otu ya mgari bilgiri ibali sibili ino kumaru ibali ibali mpeli ngeni ibantini ngeni ai binti kemponi selapa ya uzala babantu nabana ave kuluma Mr. Krishna ave kuluma uzaveti ee matebele lende ee zindela ziraiti ee watini wati yei wana manga lawa wandula vezano lawa wandu vezano wala manga wama za manga mabu wala pigisi nito vayenza wangu bula lawa kutubile mpocholo isu wabu ya pigisi vetipe na wakwasi lawa wandula wawalunganga lawa walunganga katezi nga sikuma kanja su hamba mtuwa mungu nye roti uta matupo siroti uta kusashaja buha uzubone kutu mkwa kunjani akula mkwa ku ima ya ama chati ya usmiti semilili iliki nganga kwa siliche ya mile ndele amilili umila usela mwote sambaro aba mako tuta abantu bakona za ikuti nje kuti lati abantu zirongo kuti singazwi impupu kuphela yatela zikichima ngempupu udla kuphela udla into ehlupha ekela ngakhulumeka kunoba into emfaka ulaka lo thank you nyabonga 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 ngomo nyabonga sebo zam nyabonga jonga thank you siyahlupheka sicela amazwi namazwi ngendaba yabo abantu bezanuphela ukukhohlisa abantu kwabakwaziyo bengakhulumeki nizobe khuluma amanga intsha igcwele ekhaya kayisebenzi lutho kwakulamisebenzi kambe indaba bengazweli abantwana bezimbabwe balungisa ilizwe babheke ukutshontsha izimali abantu bezanuphela babonakala ebulentini betuthamisa kabulawa kodwa kababotshwa uJob Skhala wawabotshelwa into efana nale bona abayiqukuzelayo kodwa kwababotshwa ngoba amapholisa ngabezana ojaji ngabezana kambe kuzaze kube nini bantu bezimbabwe sihlezi sikhangele ukuthi zanuPF kayenzi kahle asivumeni ukuthi zanuPF ayisiphathe kuhle abantwana bafundile abantwana abanamisebenzi baqamele izetifiketi ngoba imisebenzi ingekho besuka ezweni ezinobuyesizwe besiya kwamanye amazwe besiyahluphe kanjalo kwamanye amazwe abanye bayathaywa abanye bayezwani kwamanye amazwe siyakubona kusenza ilizwe lakithi kalinamahloni umongameli wethu akabi namahloni wokuzwela abantwana bakhe begcwele ilizwe lonke behlupheka kangaka yena ngoba ezibona yena ezidlela kahle bengahlupheki benza abakufunayo ebantwini kodwa lizasilifike ilanga benza kanjalo uNebukadnezari kodwa babonakala sebehleli egangeni besidlala izinyamazane ngokuba isikhathi sasesifikile lisiyeza esabo isikhathi liyeza usuku lwabo ngoba kabasizweli ngoba abalandaba lathi kodwa bafuna ukuba sekuthi bavuna
Thank you.
Big Naz sitike lala ngokuthula mampintsha yena ubhubhe ngomgqibelo. Wizimelika sebehlala emazweni bathi lanxa indingeko zokuthakazelela ilanga lekhisimusi ezifana lokudla lempahla entsha kutholakala lula, ilanga lekhisimusi emazweni liduma. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leNew York, umnumzana Busani Ntini, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Umehluko ukhona kakhulu baba Gandhi, ikakhulu singathi siyakhangelisisa indlela ikhisimusi yayiyo sisakhula sasengabafana. Kwakusiba lilanga lokucelebrate, izavuka le-chai breakfast elamabhanzi lento yonke enhle, lihambe echurchi liphenduke li-chai branch libhode imizi lemizi yezihlobo lizikholise lunch. Kuzakuyilanchi, then after lunch kuchayezelgido lani lani lani. Kube lilanga nje elihle elibusisekileyo kakhulu. Kodwa lapha eMelika ilanga lelekhisimusi liba too commercialized, lilanga lokuthi abantu bafuna ukuthenga izinto ezithize. Abantu batshona belayinile ezitolo befuna ukuthenga izinto, akufanani lalokhu esasikwenza ekhaya. Kodwa ngiyananzelela njalo ukuthi lakho ekhaya khathesi ikhisimusi ayisafani lakudala. Abantu sabathatha imikhuba yakwamanye amazwe, kodwa hayi ayifanani ngitsho namhlanje. Ikhisimusi yekhaya ilokukhodisa okukhona. Lapha eMelika nje okuqathekileyo ukuthi livuke litshintshane nama-gifts, then lisuke lapha liyekudla idina ilunch kumbe idina. Abanye siyahlangana singabangani, kodwa abanye liyasenzela nje lalodwa ikakhulu isikhathi sekhona. So hayi ngabe emazweni ikhisimusi ingani i-commercialized kakhulu, ayifanani naloko ekhaya.
Lapha eMelika baningi kakhulu yini abalinanzayo kumbe balutshwana?
No, abantu baningi abacelebrate ikhisimusi, kodwa beyicelebrate for ama-different reasons. Bakhona amaKristu acelebrate-ayo bekwazi ukuthi ilanga lokuzalwa kukaJesu. Then kube khona abasebenzayo nje ukuthi hayi holiday njalo, bebekhona nje ababanye abezezinye izinkolo bakuthatha labo ngenye indlela. Kodwa ikhisimusi lapha eyacelebrethwa seyawazibele umuntu wonke uyamelela lokho kuthiwa yi-White Christmas, kulo Santa Claus omelelwayo okuthiwa uvela khona le enopho ezokupha abantu ama-gift through irozenini ichini lapho okomlilo khona. So iyacelebrethwa lapha ngobuningi babo, kodwa njengoba ngitshilo phambilini ukuthi i-commercialized into yakhona, usanta kumele alethe izipho okutshoyo ukuthi kumele abantu begijime bethenga ezitolo, kufihlwe izimpahla kuzivulelwa abantwana ekuseni ngakufake ngaphansi kwe-Christmas tree. So ingapha isuka ikhisimusi yakhona kube lokuthengelana izinto kakhulu ngesikhathi sekhisimusi.
Umnumzana Busani Ntini, isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leNew York ngapha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. ilanga lekhisimusi elalonyaka belindikindiki ngenxa yokuvalwa kwamanzi lamandla kagetsi ngapha iningi likhala ngokuthi alilamsebenzi. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni zithi lanxa indingeko zokuthi zithakazelele ilanga lekhisimusi bezikhona, udubo ukuthi leli langa emazweni liduma. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.